Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesibili ekuseni mhla ka 15 kumfumfu 2019. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Usomabhizimusi weHarare umnumzana Michelle Chibwe obuzisiswe ngamapholisa kulandela ukutholakala kwengwane zamapholisa enqabela umvikela we-anti-riot police ezifika phose amakhulu amabili kwesinye sakhiwe eHarare ngesonto ukhululwe wazihambela endlini okomuntu ongelacala.
Bayafaka amacala ebantwini, bayafaka amadrugs ezikhwameni, bayagebhela izikhali kube ngezakho. Njengoba sakubona ngo-1980-81 sekuthiwa izikhali ngezezapho, ngezezipha, kwathiwa zifuna ukusetshenziswa ukuvukela umbuso. Kwasuke lapho kwavula abantu abaningi.
Inani labantwana ababulawa yimikhuhlane ephathelane lendlala efana nekwashiyokho libikwa seliqansile emangweni weBhinga osekuphele izifuyo ngokuswela amadlelo.
Izifuyo sezisifa, kasela kudla, kasela lutho olukhona. Kanti njalo labo abantu kabasela kudla okuphuma emasimini abo. Labo abathola ku-social welfare bakhona kuyizalukazi amaxwebhu, indlela abathola ngayo kayisiyo engayenza ukuthi umuntu ephume endlaleni.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani zithi zilokukhathazeka lokwesaba ngokuza kwenzakala kulelo lizwe lingaxexebuka kumanyano we-European Union.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho basixoshe thina amaZimbabwe esilapha nge-work permit.
Iqembu le-Highlanders lithi liqhubekela phambili likhuphuka engalaneni yemiklomelo esigabeni se-Castleleger Premier Soccer League ngoba seliqalisile ukulandela okwenziwa ngamaqembu aphetsheya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona le umsakazo. Usomabhizimusi weHarare umnumzana Michelle Chibwe obuzisiswe ngamapholisa kulandela ukutholakala kwengwane zamapholisa enqabela umvukela ye-anti-riot police. Ama-helmets afika phose amakhulu amabili i-200 kwesinye isakhiwo eHarare ngesonto. Ukhulule wazihambela endlini okomuntu ongelacala. Kulabasekeli bebandla le-MDC abalitshumi lanye ababotshiweyo kulandela ukutholakala kwengwane lezi. Kodwa amapholisa athi laba ngabanye babantu abaxotshanise amapholisa eduzane lesigodlo sebandla leli iMorgan Tsvangirai House. Amapholisa athi afumane ingwane lezi lenqwabanqwaba yamatshe abathi abezasetshenziswa ukubangela udlakela. Kodwa igqwetha likamnumzana Chibwe umnumzana Kutsai Rangarirai ulobe ebulenjini bokuxhumana iTwitter esithi umnumzana Chibwe obikwa elenkampani yabonogada ubuzisiswe ngamapholisa okwamahola amahlanu andubana bamchiya wazihambela endlini. Ubikwa wathenga lezingwane emkambo we-auction ezithengela onogada bakhe. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ibandla lezanu PF lilembali yokubazela izizathu zokugcona abaphikisana lalo ukuze babotshwe badele kunhlelo zabo.
Kujwayelekile vele ukuthi abebandla elibusayo basebenza kanjalo. Bayafaka amacala ebantwini, bayafaka amadrugs ezikhwameni, bayagebhela izikhali kube ngezakho. Njengoba sakubona ngo-1980-81 sekuthiwa izikhali ngezezapho, ngezezipha, kwathiwa zifuna ukusetshenziswa ukuvukela umbuso. Kwasuke lapho kwavula abantu abaningi, inkulungwane lezinkulungwane, kwathwaliswa nzima abantu. Ngakho-ke kwakumangalisa ukuthi labo bantu namhlanje basahamba ngonyawo oludala. Okungangamangalisa ukuthi nje into edaliweyo engekhoyo, ngoba kamboni ukuthi ukhona umuntu ongabathemba ukhona lokhu abakhuluma ngakho. Abathi kulama-helmet amaningi kangaka akadekeki efihliwe.
Kodwa bakhona abanye abacabangela ukuthi amapholisa ayehluleke ukwenza umsebenzi ngoba kuthiwa ama-helmet la athengiswa ku-auction. Kungakuliqiniso?
Yebo, kungenzeka kungenzeka kuliqiniso nxa kuyukuthi ayethengiswa ku-auction kusitsho ukuthi noma ngubani angazithengela njengoba phela uyawubona ukuthi imota zamapholisa lezi esezigugile leze ami abangasazisebenziyo ezisiyo ziyathengiswa ku-auction la uthi ungayithenga nje unje ungumuntu nxa sengiyithengile-ke ngale sengihamba layo ngifike ngiyibeke ngekhaya ngiyangibabona abanye izimoto abala ama-defender bala amasantana lana akudala eyabe lokhu ibhalwe epholisi kodwa ibhake emzini wakhe ngoba ifile mhlawumbe wayidonsi isuka ku-auction yazofika la usadinga ipenda yokuthi asuswe yokuyani upholisi abesefakwe kwakhe nxa bengenzanga umsebenzi wabo ngaleyo ndlela kulula ukuthi abantu bazithengele bahambe lakho ngendlini xa kuyukuthi akuvalelwanga ngomthetho ngoba kangikwazi ukuthi kuvalele ukuthi umuntu angathenga i-helmet ngaphandle kokuthi mhlawumbe ukhona ongabe usithi kakuthenge i-helmet yamapholisa kuyabe kwehluleke wona amapholisa kodwa kufaka abantu icala kungacacanga ukuthi bafake icala bani afike njani lawo ma-helmet basuka bagijima bamemezele emhlabeni wonke ejikelele kanti bekufanele bayi-investigate bayochwayisise base bephuma le story esihlangeneyo hhayi lokhu abakukhulumayo
manje ngokubona kwakho labo okuthiwa babotshiwe ngodaba lona lolu bengabe phongugconwa na kumbe kungakukhona okutshaya manzi
acatshanini ama-helmet ngoba nxa usithi ngama-police helmet usitsho ukuthi ngama-helmet asezimbabwe kumele phela kube kuyukuthi kwabikwa ukuthi acatshile lawo ma-helmet kuyiphi inkamba lapho angasatholakali khona ungabona kungazakali lokuthi akhona akahlekayo usuhlangana lamanye uthi hhayi lawa yiwo kuyamangalisa khona lokho ababothiweyo kungenzeka nje babothiwe into engekhoyo bengelacala kodwa-ke phela bekufanele ukuthi bagcwayisise baphume le nto ecacileyo kodwa njengoba ngike ngatsho ngabantu esingabathembiyo ukuthi bangathi bathole into bayithole ngendlela efaneleyo kusengenzeka njengoba ngingatsho ukuthi khona lokhuyana okwenzeka ubozaphu ubosithole kubobani ukuthi wethesha icala ongelalo upendwe ngento ongayenzanga kungenzeka yikho okwenzakalayo kakhathesi
lo mnumzana efidlela ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo Inani labantwana ababulawa yimkhuhlane ephathelane lendlala efana lekwashiyoko libikwa seliqansile emangweni webhinga osokuphele izifuyo ngokuswela amadlelo kuthi amanzi lawo awokunatha lokusebenzisa ezindlini asetholakala nzima. Ezitolo kubikwa sokulala izinja entubeni ngoba abantu bengelamali yokungena bathenge ukudla lenye impahla. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomeli webhinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda waqala ngokumbuza ukuthi kunjani esigabeni sakhe.
Ebhinga umumo okhona kathesi ngumumo wendlala lo mumo wokuswelakala kwamanzi ezigabeni zethu eziningi-ningi. Ukuswelakala kwamanzi kuqalise nje mbonangani inyanga ezimbili kumbe ezintathu ezidlulileyo umama bengasalali ezindlini benabele udwendwe bedinga amanzi awabo ukuthi benathe singakakhulumi ngawokuzihlanza lokuzigeza kwabo singakatsho njalo lawokuthi izifuyo zawo zinathe izifuyo sezisifa izifuyo kazisela kudla kakusela lutho olukhona kanti njalo labo abantu kabasela kudla okokudla okwabo okuphuma emasini mina so ke indlela umumo oyiwo ngawo umumo odanisayo ngumumo othi nga uhulumende uyangenela ngoba ngutholile ukuthi noma kuthiwa khona kule social welfare labo abathola ku social welfare bakhona indlela abathola ngayo kuyizalukazi lamaxwegu indlela abathola ngayo kayisiyo engayenza ukuthi umuntu ephume endlaleni ngoba kakukho constant ukudla kwakhona kwesinye isikhathi kuthiwa kubuya kanye after 3 months akula muntu ongadla i-50 kg kanye over imanzi yena elemuhle ubususuka khonapho ethi nxa umumbi wakhona ubuya besekuthiwa kababhadale ama-$50 naw nxa usithile umuntu ngumuntu ohluphekayo nxa ehlupheke i-$50 yakhona yona liyokuthiwa nge-transport uzayithatha ngaphi osokusenza ukuthi izalukazi lab amaqhegu eziningi kulokuthi bekuthole lokho kudla sokutholwa ngabale mali asabe babhadalela yena ebesethola kuphela mhlawumbe ibhaketi osokuwesena i-situation yethu emakhaya kathesi.
Okokuthi singezwa na ukubana bakhona abangalahlekelwa imiphefumulo ngenxa yendlala.
Ngithe ngi-adressa omunye umhlangano ngolwesithathu ngezwa abezibhedlela besitshela ukuthi khona inani labantwana ababuya bevuvuka izisu okuthengisa i-malnutrition seliyande kakhulu ezibhedlela amakliniki emakhaya akithi eBhinga. Labo bantu labo ezibhedlela kwakhona kabala nakudla. Ngikhuluma kanje eBhinga District Hospital ngithola umbiko noma ngakawugcizelelwa ukuthi abantu sebesidla kanye, ama-patients adla kanye ngosuku. So-ke umumo wakhona sibili uyatshengisa ukuthi khona ngaphandle kokubana kwenziwe eminye imizamo efana nokuthi kube supplementary feeding abantwana mhlawumbe laba abalomnyaka kumbe iminyaka emibili kusiya phansi bese kufithi njalo kube lama supplementary feeding abantu abadala bona lapho ikakhulu omama bezithwele kumbe abaye bemunyisa ngoba sekutholile ukuthi kathesi kunzima ukuthi umama esuke emzini wakhe esiyalinda esesibhedlela ukuthi ebeletha ngoba ukuthi besheye ukudla okungekhoyo kubanzima bese sithi kukangcono ngidle nabantu abami khonokho okuncane sindawonye egcine sebeletha le makhaya futhi. So-ke anything kungenzakala sibili ngendlela umumo oyiwo ngawo.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBhinga North edalele ephalamende engowebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi sokufanele kube lomlamulankunzi phakathi kwakhe labodokotela njalo kufanele bevumelane laye ukuthi kwenziweni ngokukhalala kwabo umsebenzi. Lokhu kuvezwe umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana obhadaya moyo yena uthe inkulumo lezi kufanele zigqitshwe kungakedluli amaviki amabili. Lokhu kulandela ukwenqaba kwabodokotela ukulandela isinqumo somthethwandaba wathi bebuyele emsebenzini izolo. Inkampani yeZupco ikhulumisana labanini bemchofa kobulawayo ukwenzela ukuthi abantu benelise kuyigada ngembadalo ephansi. Uhulumende usesungule uhlelo lwamakhombi eZupco abhadalisa amadola amabili kulokuthi abe mane njengalokho okwenziwa ngemichofa. Okwamanje kesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Mina emfuna ukukutsho ukuthi siyahlukuluzeka kakhulu ngomumo okhona elizweni ngeholo esilirholayo elingathengi lutho. Imali esiyiholayo nxa umbalisi unensi ungobani vele kayisathengi lutho. So lokuhlala kwesinye isikhathi ukuthi sesihlezi emsebenzini lapho ungahlalela ukuthi kawufuni ule khaya labantwana awusenelisi ukuthi uhambiye babona kungcono uthatha okuyimadlana khonokho ubathumezele. Lazi lapho futhi ukuthi kasizuza i-cash sekusenza ukuthi sidlelwe izimali ngama-transfers wona lawo sidlele ukutshintshela kubo eco cash ukuthumeza izimali uthumezela kwenye ibank i-cash kasiyitholi kulama ama-services afuna i-cash. Njalo sinanzelela ukuthi intengo yempahla iyadula kakhulu nge-eco cash kumbe nge-swipe izinto sezijiphile nge-cash. So ziyakhutshwa emashophu ziyethengiswa phandle ngabanini bamashophu zithengiswe ngekheshi bangafuni ekhokheshi bengafuni swipe abaphandle. Kanti phakathi eshophu ziphindwe kabili kumbe ziphinde kathathu zinge-ekhokheshi kumbe ngeswipe. Pho thina njengabantu esizisebenzi zikahulumende asiyitholi leyo cash. Impilo isuke ibe buhlungu kakhulu isihlukuluzi lokuthi sesiphonge uqiniselele ukuthi umsebenzi kawuchiyeki.
Mina ngingogogo Khanye. Okusimangalisayo eZimbabwe lapha abantu bamesaba upresident wethu u-advocate Nelson Chamisa. lapha fika khona bayamalela ukungena engathi uyabona abantu emajele bamalela ukungena athi uyabona abantu ezibhedlela bamalela ukungena kusho ukuthi ngumuntu omkhulu bayamesaba sibili ukuthi lapha angena khona abantu bonke bayathaba kuyasizwisa ubuhlungu lokhu kwenzakala eZimbabwe la abantu bayadubeka bathi amadokotela abuyele emsebenzini abuyele emsebenzini ezibhedlela kula lutho bayasebenzisana ezibhedlela lapho
linjani istudio 7 labalaleli igama ngugabadela Ncube why sebesithi uGrace sebengamthatha back bebe nobudlelwane naye ngoba wayekuzanu heyo lo mgabe heyo wathwati indaba yabo liyayisebenzi leyo kungenisana isitsotsi so kumele phela labo Jonathan labo Mpoko bebuye back sokungeniswana ngobungane phela ezanu pio
salibonani emsakazweni westudio 7 manje amadokotela athwele nzima sibisa amateacher athwele nzima wonke nje umuntu othi mayisiye emsebenzini ehambe nge-transport especially public transport even imota yakho nje umuntu uyaprefer ukuthi mhlawumbe ngcono edinga even ibhayisikile ehambe ebhayisikile because iprice yefuel ongangokuthi every month iyakhuphuka right now baplanta into ezingelancedo endabeni zokuthi bafuna ukuthi kusolwe i-MDC hhayi la bantu laba sazi ukuthi vele bafunani nganje bayayekela lokho abazama ukwenza lokho besarendi kanti umuntu engathi angisakhoni ungabanjwa ngenkanini ukuthi uqhubeke ukukhokhela abantu siya phambilini angazi bethi kanti bafuna plani bani nje ukuthi kathiwa kuyakwaniseka ukuthi abantu nje sibambaneni sonke lapha eZimbabwe sizama ukuthi sitoyitoye oro senzeni okokuthi nje lamabethi bazama ukuthi beshaya abantu oro bedubula abantu angeke basidubula basiqeda lapha mhlaba wonke ubhekile nje angeke uyekele kumoshakala nje sokufuna nje isibindi sokuthi umuntu ethi do or die every day into ziyakhuphu so uncedo labasulubone vele manje sizomahungahunga ukuthi badiye wonke umuntu olesola sokumele ebhadale umthelo ngwana umthelo obhadaliswole isola kathi leli langa elichisa amasola lawo ngelabo yini ngundlela esiphezile
hhayi siyabizwa abaphathi bezinkonzo hhayi thina sivumelani nalokhu amaphathi bezinkonzo laba sebengani bona bathatha uhlangothi lukahulumente isisekelo selizwe sithi khona kumele kuvota njengoba besitho ukuthi ukuvota akula into okuyikhiphayo kusobala phela ukuthi ukuvota lothu kuqhutshwa nguye uhulumende izeki isetyenziswa nguhulumende abezenkonzo waye bengali bagudla igumba batshaya indla befihla umphini izeki kayibe liqembu elizimeleyo ingabi ngaphansi kwezanupiyef into abangayikhuluma i-United Nations kayibuye izophatha ukukhetho finish hayi ukuthi bethu bona abantu bavumelana lapho asivumelani labo lokhu bengazobamba abantu ngentamo engazathi sizinkukhu nowasekuvume bantu bezinkonzo lokhu ukukhuluma akwenzi lokhu kungakusetyenziswa izalo
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngenombolo ezithi +12024650318 likhumbule njalo ukuthi imbiko yenu ilotshwe ngolimi oluhloniphayo asisoze ke sidlale emoyeni imbiko elamazwi ayithuka abanye Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele Bhilithani zithi zilokukhathazeka lokwesaba ngokuza kwenzakala kuhlelo kulelo lizwe lingaxexebuka kumanyano wezwekazi le-European Union okukhangelelwe kwenzakala ekupheleni kwayo nale inyanga kamfumfu lonyaka. Intathe yezindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ekhonale eBhilithani.
Iningi lithi lilokwesaba ukuthi kuzaba lobandlululo olukhulu lobudlwangudlwangu njalo ukutholakala kwengwalo zokusebenza kumbe ukuvakatsha kunye lokuhlala eBrithani kuzaba nzima i-UK ingaphuma umanyano we-European Union Ukansila wesendwele ePirmingham uMnumzana Thabiso Mabena omele ibandla eliphikisayo kweLebhilithane leLabour Party uthi ibandla elibusayo lama-conservatives kalifuni izizalwane zamanye amazwe kweLebhilithane yikho nje befuna iBrexit.
United Kingdom is against immigration. Abantu beAfrika nabase-Asia ukuthi beze kuleli lizwe njengamanje vele bafuna amavisa. Lesi abantu baseZimbabwe abalapha abafelda salamsikhazi nabantu ukuthi mhlambe alibhadalanga ama-taxi kanjalo kodwa usazorenew into zakho sebesithi wena you'll be deemed as someone of not good character. Basefuna ukuthi behle bethumele back. European Union iyasiza la kuma-appeals, iyasiza kuma-cases yonke into, kuma-human rights iyasiza. Laba bafuna ukuphuma konke lokhana le human rights law bafuna ukuyitshintsha benze yabo.
UMnumzana Fortune Sibanda ohlala edorobheni le-Wolverhampton, lilunga lebandla elibusayo lama-conservatives, uthi i-Brexit ayilani yilezi zalwane zeZimbabwe elihlala kweLebhilithane.
Ungahunge engilizwayo mayelana lamaZimbabweans ukuthi after the Brexit bazabe sebe worse off. Ngombono wami akusoqiniso lelo. Ngoba i-Brexit has got nothing to do with amaZimbabweans. It's all about Europe. Abantu be-Europe bekule freedom of movement bebehamba up and down bebuya nje ngokuthanda. After Brexit i-differences abakhona ukuthi ama Europeans lawo soyamele affectwe i-visa system.
Ukhansela Mabena uthi indaba ekhona ngemthetho ezabunjwa ngemva kwe-Brexit ucabanga ukuthi ingahlukumeza abeZimbabwe abahlala e-UK
sebephumule ku-European Union bazokwazi ukuthi amakhotha lapha betshintshe i-legislation vele mangabe kuthole ukuthi sebefuna ukukhipha ungayemakhothi behle bekuthathe bekusengaphandle ngoba bathi kuyabakhosta futhi kuye makhothi. Like let's say i-family reunion, it will be very, very difficult. And you know, le mali zakhona kuzobe sethula ukuthi sesibhadala twice than money what we are paying now. On trade leZimbabwe, ngibona ngathi after some years, probably 3 years or more, relations will improve with trade. Because kulezinto abazifunayo vele eziningi eZimbabwe.
Baningi kulezi nsuku abalala bengalele, bengazi ukuthi inyanga le mayiphela kuzathiwani ngabo, ngoba bephethe ingwalo zokusebenza kuleli. Unkazana Maureen Mhlanga ngomunye wabo.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni, ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho, basixoshe thina amaZimbabwe esilapha nge-work permit. Njalo kulezi nsuku amanye amakhiwa seqalile ukubandlulula abantu abamnyama besithethisa besithi sibuyele kithi. Eqinisweni mina sibili i-Brexit ngiyayisaba.
USibanda akavumelani lo Mamhlanga uthi cha, umkhokheli weBrithani uMnumzana Johnson ngumuntu amaziyo othembekileyo ayake axoxelaye njalo ngeke axothe izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi.
Boris Johnson someone ayengeke ngahlangana laye ngaxoxa laye ngokubona kwami indoda eqotho. Ngemva kokuxoxela in person angiboni ukuthi angafuna ukuthi affect amaZimbabweans in any different way. Angiboni ukuthi amaZimbabweans will be worse off. It's all about European Union le Britain. It's got nothing to do with amaZimbabweans.
Igqwetha njalo lingcweti kwezemthetho yokungena kwabantu elizweni, i-immigration lawyer unkosazana Sihle Dube we-KM Solicitors edolobheni le-Manchester uthi Brexit ingaba luhlupho kuzizalwane zeZimbabwe ezithanda ukuvakatsha kwamanye amazwe ase-Europe.
Ama-effects awe-Brexit engiwabonayo kakhulu ukuthi azasihlupha thina abeZimbabwe. Ama-holidays, siyathanda ukuhamba e-Europe kakhulu for ama-holidays, kubo Spain, Portugal, Cyprus, loba ngaphi. Sikwanise ukuthi si-apply-le ama-visas before si-travela. Then i-effect ezaba khona ku-families, budi bekhaya, sesithandana nalaba abe-Europe. Nxa kuyukuthi uyi-dependent, i-family dependent of i-EU national, thole amaphepha under that route u-apply-le for either i-pre-settled status esikuvumela ukuthi uhlale e-UK for 5 years or i-settled status.
Inkulumo ziyaphambili phakathi weBrithani lomanyano we-European Union ukuthi behlukane kuhle besale bedlelana ikakhulu kwezomnotho. Njalo amalunga ephalamende eBrithani kumele bavote bavume isivumelwano sakhona singaba khona ilizwe leBrithani lingakaxexebuki kulumanyano. Imele Studio 7 lapha iHouse of Commons, igama lami ngu-Ezra Chisas Banda.
Wezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uHenrik Pierre de Jong uthi iqembu lakhe liqhubekela phambili likhuphuka engalaneni yemiklomelo esigabeni se-PSL ngoba seliqalile ukulandela okwenziwa ngamaqembu aphecheya. Intathe yezindaba yemidlalo yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leli likhuphukela ahlala endaweni yeshumi engalaneni yemiklomelo ngemva kwemidlalo yeviki lamashumi amabili lesithupha lapho elincobe khona eletel 1 nge-2 kanya. Limpumela ikhuphule inani lemiklomelo eselibuthelelwe ngabafana bebhoso la kumashumi amathathu lanhlanu, njalo leli qembu kalizakela inqotshe eselokhu umqeqeshi walo omutsha uHendrik Pieter de Jong efike kwele Zimbabwe. UDe Jong oyisizalwane sakwele Netherlands utshile intathe lezindaba zemidlalo ukuba ufike waguqula indlela okusetshenzwa ngayo kuqembu le-Highlanders, yikho nje selitshaya ezikwayo kulezi nsuku.
Ngiyiguqule okuningi ekufikeni kwami okugoqela ukudla okudliwa ngabadlali, ukudlulonga kanye lemithetho okumele ilandelwe ngabadlali kanye labakhokheli beqembu. Lokhu kungabe kwethuse abayingxenye yeqembu, kodwa kimi akumangalisi ngoba yikho vele okwenziwa kwamanye amazwe lapho umdlalo wenguqu osezingeni eliphezulu.
Phezu kwenkalane yemiklomelo yeqembu le-Capes United lilokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu ngemva kokunqoba elikwenzele wange nge-3-1, njalo lile miklomelo ngamashumi amahlanu. Endaweni yesibili kule qembu le-FC Platinum lona lile miklomelo ngamashumi amane lanhlanu, njalo elinqobele yada nge-3-1. Iqembu le-Chicken Inn liqhubekela phambili lilahla imiklomelo njengoba libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Black Rhinos, njalo lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo engamashumi amane lantathu. Endaweni yesine kule qembu leZPC Kariba lona elinqotshwe nge-1 kanya nelemanyika Diamonds, njalo lokhu lile miklomelo engamashumi amane lowodwa. Emsileni wengalane kule qembu leyada lona lile miklomelo engamashumi amabili lane, kuthi endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu leHerentals lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leChapungu, njalo lile miklomelo engamashumi amabili lesithupha. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leMushuwane Stars lona elinqotshwe nge-3-2 liqembu leHarare City, njalo lile miklomelo engamashumi amabili lesikhombisa. Iqembu leBulawayo Chiefs lithuthukise amathuba alo awokusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ngokunqoba elikwe nze iqembu le-Triangle nge-2 kanya. Limpumela idale ukuba iqembu le-Chiefs likhuphuke liyehlala endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane lile miklomelo engamashumi amabili lathoba mine mbili. Leli nani lemiklomelo yilo eliphethwa ngamaqembu amathathu ahlezi phezu kweqembu le-Chiefs engalaneni, abalisayele wange eleHarare City kanye lele-Tail 1. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
umculo kaSisa Senkosi esithi amahlola nyama silethemba likukholisilele uzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga sithi uyalandela njalo olunye uhlelo ntambama.